Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-16 Nhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zesabela udlakela oluthenjiswe ngezinye izizalwane zalelo lizwe ezithi abokuza kumele baphume baphelele namuhla.
Umuma esibhekane nawo ngokuthi bakhona amaqembu ikakhulukazi laba abazibiza ngedudula abathi bona bazofuna ukuhlasela abantu bokuza.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamakhulu amabili namachumi amane lanye 241 ababanjwe igciwane le-coronavirus, okulinani eliphezulu kakhulu kumaviki ambalwa hasanda kwedlula. Ngesikhathi amabandla ezombusazwe eqinisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo, ibandla le-ZANU-PF lithi lokhe lisakha elikubiza ngokuthi ngama-cells.
Siyakhuthaza njalo bani uhulumende kavule akwenze kube lula, especially lapha emadorobheni, ngoba ngiyawazi emakhaya ngale izinduna labo sabhuku bengakubhalela incwadi kuba lula kakhulu. Pho-ke ngapha emathawuni
kuhlelo lapho esikhangela ukwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Lamhlanje silebandla le-MDCT.
Njengebandla le-MDCT sisemkhankasweni wokuthi sigaye amavoti ngokuhamba ebantwini siwakhuthaza ukuthi baphume bayevota, ikakhulu laba abazaqala ukuvota ngo-2020.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zesabela udlakela oluthenjiswe ngezinye izizalwane zalelo lizwe ezithi abokuza kumele baphume baphelele namuhla. Inhlanganiso ezimbalwa ezibalisa ethiwa Dudula zibikwa beziqoqa uhlelo oluthiwa Operation Dudula oluzenziwa namuhla olokuxotsha obokuza kulelo lizwe. Kesizwe amazwe omunye wabenhlanganiso le ekhuthaza izizalwane zakwele South Africa ukuthi zixotshe abokuza.
This thing I need the education. I mean, if you go today, you go to Helen Joseph, you go to a general, every hospital, Segmelula Le QE, because Pambwas, there are people who are not supposed to be here, eh, Bethlehem. If you put your operation today, on the man, I mean, Uzoma for a year, Pambwako, Pina Makrikam, and you must accept that. Can I use the word Makrikam? Yeah. I'm a foreigner who are not supposed to be there. You know, in every sector, and there are people, you know, unfortunately, when some class is in South Africa, there are people who think that this issue is not affecting them because some of them, they are doctors, they are lawyers, but it is coming.
Lo ke ngomunye wabenhlanganiso ethiwa Dudula yezizalwane zakwele South Africa ekhuthaza abahlali bama hostels eJohannesburg ukuthi baqothe abokuza kulelo lizwe. Siphinde saxoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzis Banda, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umuma esibhekane nawo ngokuthi bakhona amaqembu ikakhulukazi laba abazibiza ngedudula abathi bona bazofuna ukuhlasela abantu bokuza, kodwa bathi bona bafuna ukuthi baphume babhekane nabantu mhlawumbe abangenayo incwadi eyifanele ukuthi bahlale kumbe benze lamabhizinisi endaweni abazenzayo. Kanti-ke sike sezwa namhlanje ukuthi kuke kwabakhona ukuhlaselwa kwezindawo ezithile lapha eSoweto, lapho kubonakale sokuqala ubudlova nokuphulwa kwezitolo abantu betyontsha. Kanti-ke nabona labo bantu amaqembu athi wona yiwona afuna ukududula abantu baye bathi hayi abahambisani nalokho kuhlasela. Kodwa siyazi ukuthi naseThekwini sizwele ukuthi kuqalile ukwenzeka izinto ezifana nalezo. So umumo awumanga ngendlela kahlehle leyo ukuthi kunokuthula. Sonke sibheke ukuthi kuzokwenzakalani kwelakusasa, kodwa asixoxisana namaphoyisa. Amaphoyisa athi azobegcwele eTraden nasezindaweni ezifana nabo Deepkloof, oBeria, oYoveli, oInner City, oJobeki nakoJibi, lapho kubhekelwe khona ukuthi kungaba amadlame ukuze baqiniseke ukuthi lolo dlame ngeke luze luthu kwenzaka ukwenzakala kanti yona le ndawo yase Deep Kloof okukhona qale lento kukhona njalo nezinhlanganiso eziningi ezizohamba ziye khona kusasa siyohlangana ngo 8 ekseni e Deep Kloof Hall lapho laba bantu bedudula bathi bayahlangana khona ukuthi bayomaka babhekane nabo ukuthi kahlehle yini le okumele ukuthi yenzakale ngoba abantu abaningi abafuna ukulandela okusemthethweni abavumelani nalezi zenzo
ungasela ukuthi sekuthiweni ngodaba lwe coronavirus sizwa kuthiwa umongameli ube khuluma esethula amazwi akhe ungasela ukuthi utheni njalo sokuhamba njani
umongameli uye wathi namhlanje ukusukisela phakathi kobusumbe kwamabili lapho imithetho eye level 3 isibekiwe kusho ukuthi izwe liyaphakama liyaphakamisa isimo sokuvikela kwe COVID-19 siye kuzinga lesithathu okusho ukuthi isikhathi sokuhamba ebusuku ikhefu izoqala ngo-10 kuze kube ngu-4 ekuseni siyengezwa futhi kusuka ku-11 lapho besikhona kanti njalo ukudayiswa kotshwala kusho ukuthi kuzo lezi ndawo zokudayisa utshwala abantu bebuthenga behamba nabo emakhaya kuzokwenzeka ukusukisela ngomvulo kuze kuyefika ngolesine ukusukisela ngo-10 kusiyachaya u-6 ntambama besokusithi ngama-holiday abuzukudayiswa kanti ke izindawo lezi ezifana nama-restaurant nendawo zokujima zizovalwa ke ngo-9 ukuze zivumela abayisebenza ukuthi zikwazi ukuthi zisuke emsebenzini ziyofika emakhaya uthena engakashayi kanti indawo edayisa utshwala ezokuzijabulisa abantu bedlela khona ukuthi abantu badle babuphuzele khona zona zizokudayisa ke ngokuhambisana nokuthi izincwadi ezibavumela zibagunyaza ukudayisa zithi bashayise isikhathi bani kodwa kuze kugcine ngo-9 njalo isikhathi sokuthi abantu bahambe baye ezindlini kanti ke futhi njalo siyathola ukuthi phezulu kwalokho amanani abantu ezifeni asebuyele ku-50 njalo ukuphuza endaweni ezingaphandle kakusavunyelwa njalo abantu bayaqhuquzelwa ngokufana ukuthi baqhubeke besebenzisa ama-maski
Umnumzana Vusi Moses Banda umgcini sihlalo enhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa e-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Lwezempila kahle luthi kulabantu abangamakhulu amabili lamachumi amane lanye 241 ababanjwe igciwane le-coronavirus okulinani eliphezulu kakhulu kumaviki ambalwa hasanda kwedlula. Lolu gatsha luthi akulamuntu obhubhe ebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani ayethulwe izolo. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 lalo lokhu lisehla. Kumanani ayizolo kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1162 abahlatshiweyo. Inengi lababanjwe igciwane le-coronavirus ngabavela esigabeni seMashonaland West abedlula ikhulu 115 kulandele iMasvingo elabangu 37. Sikhathi amabandla ezombusazwe eqinisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo olomnyaka ka-2023. Ibandla leZANU-PF lithi lilokhu lisakha elikubiza ngokuthi ngama-cells emawadini alo. Okuluhlelo oluqakathekileyo nxa sekulungiselelwa ukhetho. Umnumzana Joseph Chuma olilunga laleli bandla uchasisele usithandekile emhlanga we-Studio 7 okunenge ngalolu hlelo njalo waxwayisa abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ukwenzela ukuthi kungaphungulwa izihlalo zabameli babo edalele ephalamende.
Ibandla lethu vele nxa silungisa umhlangano wethu siwuqasela phansi kumasel nxa silapha emadorobheni nxa semakhaya sikubiza sithi ngama-villages loko kutho ukubana esigabeni lapho ohlala khona singanika umzekeliso owephilandaba ilayini yami yona liyana kumele ngiphumele seli abantu abahlala kwaphana ilayini eyodwa khonapha sibe ngu 50. Nxa singu-50 sesibumba ke iseli khona pha. Kuthi line elandelayo layo ingabumbeyayo, line elandelayo ibumbeyayo. Lokhana kwenza ukubana sikwanise ubakwazi abantu bonke abakhona beduze njalo sesikwanisa lokuthi wena nxa sisenze inhlelo njengazona lezo zokubhalisa. Sokulula ukubizana khona phana singomakhelwane. Omakhelwane buyani ohabhalisa ngubani? Uhlupho kuyini? Sesimncedisa umuntu nxa elohlupho ngoba siyazana phela sesigabeni sinye esifana nayo khona beduze duze singomakhelwane. So sisebenza njalo ukuthi kube lula ukufinyelela labantu. Nxa sisuka amasizwe labana sesiyabumba ama branch, siqhubeka siyabumba i district. Andabona siyabe sokusibumba ngabantu esokusazana kwabana sisebenzelana ndawonye. Kube lula ke kubana sibe sonke sibe ndawonye sibe kwazi ukuthi lo uhlupho lake kuyini ancediseke nxa incediseka uhamba kunjalo nje.
Liqhubeka kanjani uhlelo lokubhalisela ukuvota kulengxaki yini njengoba sisiza ukuthi lokho bebalutshwana?
Uhlelo lokukhuthaza abantu abana bebhalise ukuvota luqhubekela lusiya phambili sibili. Ngibonile amabandla atshiyeneyo uhlanganisela even ne-MDCT. Sibonile bebuthanisa abantu bezama uba ubana beba-encourage. Siyabona nalaba abathanda ukubhala kulezi ezama-social media o-Twitter langaphi ngaphi labo bezama into efanayo. Lathi njengebandla leZANU-PF besiloku sikhuthaza sibili amalunga ethu bona ahambe ayobhalisa. Ye kuyadanisa sibili inani labantu ababhalisayo lapha koBulawayo leseselilutshwane kakhulu liphansi sibili. Well, abanye bahlutshwa ngamaphepha lawo amele bebe lawo ama-ID lento ezinjalo nje. So siyakhuthaza njalo bona uhulumende kavule akwenze kube lula especially lapha emadorobheni ngoba ngiyawazi emakhaya ngale izinduna labo sabhuku bengakubhalela incwadi kuba lula kakhulu. Pho ke ngapha emathawuni besifuna ukukhuthaza uhulumende bona ngabe uyavumela bana okhansela labo MP bekwanisa ubana bebengabanye babantu abakwanisa ubana bebhalela abantu izincwadi njengoba lapha koBulawayo siyakwazi abaningi bazalele eSouth Africa abanye noma bezalele khona abazali base behambe eSouth Africa baloba khonale. So akwenzakale khona ukubana kube lula ubana abantu bathole lawo maphepha okuthi bona bakwanise ubana bayebhalisa ukuvota.
Sake saxoxa lawe wona lo umsakazo sithi kufanele abantu be balisele ukuvota ngoba sokuzanciphiswa inani lezigaba lezitulo eParliament.
I-delimitation exercise iyabuya ngempela njengoba ukutsho njengalapha koBulawayo silama sithi angu-12. Nxa ngikhangele mina i-delimitation exercise leyo ingenzakala singagcina sesisalelwe ngamasithi mhlawumbe angu-9 kuphela. So konokwana kusuka kusilimaze ngoba siyabe sesile-less representation eParliament okusokutshengisa ukubana mhlawumbe u-MP wademele isigaba esingaka uyagcina sekhavi isigaba sesikhule kakhulu acele ngasafinyelela ukusebenza kuhle esebenzele abantu khonapho endaweni yona leyo. So kuqhathekile kakhulu bana ngabe abantu sibili bayasukuma ngokuningi babo behambe beyobhalisa ukuvota.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla leZANU PF ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele ukuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi ukukhulumisana kwakhe lomongameli Emmerson Mnangagwa yikho kuphela ukungalungisisa umumo welizwe. Lokhu kulandela imbiko ethi uMnangagwa wahlala phansi wakhulumisana lomnumzana Douglas Monzora kuyona le iviki. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi isigilamkhuba esadenya amapholisa kweminyaka engamachumi uMusa Touch Abdul oyaziwa ngelokuthi Boss Keda lamalunga eqembu lakhe ayisitshiyagalolunye batholakale belecala lokuba lemibhobho okungelamvumo emthethwandaba weHarare sebelinde ukugwetshwa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sekonani basazi bakastudio 7, abalandeli bakastudio 7, akhulumayo umoya. Ngizothanda ukugxila kakhulu endabeni kababa uGawule othi khona abantu basemathebelendi ekubhaliseni ukuvota abahleli besemuva ngoba abekho basemazweni afana nase-South Africa. So nginombuzo mina kubaba uGawule ukuthi mhlawumbe if engawuphendula ngajabula kakhulu ukuthi kwenziwa yini ukuthi abantu bakithi besindebeleni iningi labo libe se-South Africa, especially intsha. Ngajabula kakhulu mauba uGawule ngaphendula lo mbuzo. Ngiyabonga.
Sakubonani, ndivuka njani? Yebo, mina nginguPatrick Siba ngilapha koBulawayo. Yikho-ke bengicela ncede lapho ukuthi inamba ngilithola ngokusendelwa amameseji. Ngiyasendelwa nje into ezibuyalayo komunye olelinkini khona ngapho, yena naye kala linki nawe uyasendelwa. So bengicela ukuthi linikelani i-direct link ukuthi ngikwazi ukuxhumana naye Studio 7 khonapho ukuthi ngikwazi ukunginama-comments inani ngikwazi ukusenda kuhle khona ku-direct, ngoba ngina-direct number and direct link yini ngizokusendelwa lami ngabanye. I think I've got a lot of comments ngisizwa, but angikwazi ukuthi ngiyabe ngikhuluma nani kahle yini Studio 7 khona ngapho. Maybe it's the wrong side of the story, but i-Studio 7. So bengicela lami linike i-direct link yenu. Ngiyabonga kakhulu linganinceda. Njalo ngingumuntu lami ongaboniyo isiphofu, ngibe ngifuna ukulami ngiyayithanda i-Studio 7 kakhulu, but ngibe ngifuna ukuthi ngixhumane nani direct.
Libanani basakazi be-Studio 7, abasakazi abahle nelisakaza njengoba zinjalo. Mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni Lima West Plumtree. Mina ngilokujabula okukhulu ukuthi izaphu mayingaba ngendlela engiyibona esihamba ngonyawo lwayo ukuthi bantu bezimbabwe supportani izaphu sikwazi ukulungisa ilizwe leZimbabwe ngomoyo phansi, singalwi, siyelwani ngokuvota, liregister ngokuvota ngokuningi, likhuphula izaphu ikwazi ukulungisa inkinga lezi ezihlala zisemlonyeni ozabo gugura hunde. Izaphu lezano ezilomlando waleli lizwe. Ngiyalicela abantu bakithi ake sifundeni ukubheka ezinye izinto ezibalulekileyo. Mina ngubhanda mina iPlumtree kulilima wethu.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani mthawuzi omuhle. Ngiyabingelela ngithi ninjani lonke abasakazi bethu esibathanda kakhulu. Igama nguSipho, Sipho Njube, ngisetsholosho. Mina nginokukhala kancane mhlobo zami, ngikhaliswa yile nto eyenziwayo ngo-MDC lapho. Hhayi, sokufanele ukuthatha igama libe yi-1 ku-MDC Alliance, MDC Alliance for what? Kanti wayibona bengakwazi ukuthi bezivumelelayo, bafuna ukuthatha amavoti abanye, bafuna ukutshontsha amavoti abanye. Ngibusela, basetshenziswa izandla abantu, basetshenziswa izandla straight. Ngibone nje kuthatha le campaigner le ngakithi, hhayi vele besekhampeina ngoba bafunani. MDC ayilancedo ngoba nanku abantu bakithi bebephuswa amanzi anamasimbi. Ayinancedo i-MDC, ayinancedo. Kunini ama-councillors amashona efakwe laphana engayenzi next kungama-councillors e-MDC. MDC yazi si-useless, si-useless part, it's like zan. They are the same because they bayeza into efanayo. Noma i-MDC ingaphatha kulelayizwa, ayikho into ezolunga, ayikho into ezolunga. Into engcono nje engiyibonayo thina amaNdebele asihlukaneni namashona. Amashona awakwazi ukuphatha ilizwe, okwabo nje uphatha ngodlame, ukulwa nabantu, ukuhlukumeza abantu. Exolisa zihlobo zami, kodwa kubi lokho okwenziwa ngamashona. Sihleli nje emazweni kuyindaba yabo. Hayi, 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 asiqumeni leli lizwe leli. Thokazi phambili ngawo, mthokazi. Ngicela ulwe kakhulu, silwe kakhulu, sincedisaneni. Amathokazi siyabathanda kakhulu, asilweni bathokazi, asilweni. Sathele ilizwe lethu amaNdebele, sarojwa yizo lezi zinto, kufanele sibuyele kube emashoneni le, kube nebhoda. Ngiyabonga.
Good morning ka-Studio 7. Badala liyaphila, abancane, abatsha, bonke mahlabe zulu. Ngithi ke ngibonge laphana kumdala uGawule. Ukhulume into engimpela engicabanga ukuthi abaningi ngendlela yokuthi basuka kwesinye isikhathi bengamthandi, bese bemjaja. Kodwa eqinisweni izolo ekuseni ukhuluma into enhle kakhulu. Uma ethi uyanxusa laba abaphandle kwelizwe bebuye bezobhalisela ukuvota, nawe uyabona ukuthi imajority yama-opposition party vele i-outside the country and abakwazi ukubuya bezovota ngendlela yokuthi baya bengabhalisanga. Uqinisile umdala nalo. Ngenye indlela engenza ukuthi ngempela kube lo tshintsho when it comes to ama-vote. So dala ngushayela ihlombe into ekhulumile mpela, usinxusile, sizwile, usinikezile ithiphu yize ukwelinye ibandla esicabanga ukuthi asilisapoti kodwa sikuzwile. Njalo futhi okunye okusenza silimale kakhulu yiwo lo mthetho wenu lo ukuthi umuntu ongaphandle kwelizwe akuvunyelwe ukuthi kwenziwe ama-ballot papers bevote bephandle kwelizwe. Lowo mthetho uyasilimaza kakhulu madala. Zamani Gawulele ulungise lowo mthetho lo. Ungabona lilungisa, ulunga, uqonda, hhayi ngizav ngiyavuma impela ukuthi lisebenzele abantu.
Salibona mazimbabha amahle kuzo zonke izindawo. Mazimbabha amahle ojelele isende indawana zonke zehlukene kumagrupu wonke. Umuntu wonke omzimbabheni wonke oyiforena ohlala eHebrew emafletini asingadelelwa emafletini. Wonke umuntu manje ilanga litshona akuphune izitina ethatha isaka lezitina akhuphuke nale fleti. Into nje ehamba phandle esitaradini ehamba phandle nje esitaradini beyizikwadi betoyitoya izitina zonke ziye phezu kwabo zonke zingadelelwa. Eyibro bengadeleli iodiyoleli isende indawo yonke kumagrupu wonke. Wonke umuntu nge-Tuesday alayele isaka lezitina esaka lezitina endlini. Ma besenza nje igrupu yabo bekuya negrupu yabo bahamba phansi izitina zonke ezinye ziqhamuke kuleli fleti ezinye ziqhamukele fleti zibashaya behamba phansi. Sendani iodiyole kuyo yonke indawo la ubeyizwe ukuthi eyibro asidelela siyabashaya.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi enu ke awalani lokwenza le Studio 7. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ulungiselele ukuhlangana loMongameli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin namuhla kwele Switzerland. Umhlangano lo ukhangelelwe ngamazwe omhlaba ngoba ababili laba bakhokhela amazwe alezikhali zembubhiso, ngakho ubudlelwano babo buqakathekile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni oyisizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ubukhokheli bukaBiden kunyanga eziyisithupha asebuse ngazo.
Uma sikhangela kwezombusazwe sikhangela uMongameli Biden, bengimkhangela nje ephakathi kwabakhokheli abanye bomhlaba lapha ephakathi kwabo. Ukuba nguye kwakhe, ukuba mkhulu kwakhe, ukuba ukwehla kwakhe, ukuthula kwakhe, ukuba nguye kuhle kwenze iUnited States of America ihlibe ilizwe elihle kakhulu. Ukuba nguye kwakhe kungathi ukuthi ngikhulumela ukuthi ngiyamzwisisa kumbe ngiyamthanda, kodwa ke nxa ukhangele nje ukwehla kwakhe, isizotha sakhe, ukuba yi-statesman kwakhe, kuhle kwenze yonke into yehle ifanane lakhonoko. Ngikholwa ukuthi labo laba manye amazwe labakhokheli bakhona bayakuzwa khonoko, bayakuzwa ukuthi uyalokulibala kwakhe akuthandayo lokho ukuthi America is back, America is back. Kuhle kufake sibili ukuthi mbona ngathi i foreign relations ziza improve kakhulu kuyona le iminyaka emine elandelayo azabe vusa khona. Yikukubona kwami lokho ngoba esiko bese singathi siwejayele bekungathi nje lokho kungathi iAmerica iyabreka kakhulu ukuthi hey yeah lokho thina yithe silokho thina yithe siza kuthi njengakhona lokho bese kungathi abanye bayalahleka ukuthi kathi manje nayoni sisenze nje thina senzeni. Kodwa mbona ngathi izabuyela sibili endaweni yayo iAmerica ikhokhele umhlaba njengalokho.
Nxa umkhangeleni uMongameli Joe Biden ukhanya ngumuntu ozaphatha njani udaba lobudlelwano lezwekazi leAfrika lamazwe afana labo Zimbabwe.
Well, asikamboni kuhle baba uBiden ikakhulu kweze Afrika. Ikuthi mbona ngathi uthe ngena lapha umgano wakhe uvela ugcwele ukukhona lokho akwenzayo khathesi ukuhamba ayemazweni ahlanganela abakhokheli laba abanye. bekuyinto ephosi ngathi isemqoka ukwedlula lokho kunye okwe Africa njengalokho. I-Africa ngibona ngathi bazayihlasela ngokuthi bazame ukungathi bazame ukukhalimela iChina ngoba iChina yiyo esikhanya isigombolozele kumbe ngathi mina isikolonize iAfrika okwakhathesi. So bona ngathi bazasebenza kakhulu ukuhlasela yona iChina. Ukuthi eZimbabwe hayi kangezwa lutho ukuthi kungaba le policy ekhona ekhangelane leZimbabwe njengalokho.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni sesigabeni seTexas.
Asambeni madoda siyovota.
Namuhla kuhlelo lwethu lwezokhetho sixoxa lesikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube.
Njengebandla leMDCT sisemkhankasweni wokuthi sigaye amavoti ngokuhamba ebantwini siwakhuthaza ukuthi baphume bayevota ikakhulu laba abazaqala ukuvota ngo-2023. Kodwa bakhona njalo abaningi abantu asebeyiqwele ukhetho yamahlandla adluleyo bengavotanga bengela azo nje izathu ezibambekayo esihlangana labo esiwakhuthazayo ukuthi bayevota. Kodwa hayi okwakhathesi njengebandla yumsebenzi esiphezu kwawo. Sibonile ngempela viki u-Vice President Makhuphe ephuma esenza okufanayo kobulawayo, kanti njalo elinye iqula ebeligoqela mina okhulumayo belikwenye indawo njalo kobulawayo sisenza okufanayo. Lokho sikwenza sihlanganisa lokuqinisa ama-structures e-party ngoba yiyo azasigayela ukhetho. Sesiside isikhathi sisukela ku-Congress ka-2014 bese kulezikhexe eziningi. Ngakho nxa sihamba sisenza lokho siyazama njalo ukubana siqinisa ibandla ukuze lizilungiselele ukhetho.
Kulo daba lwegciwane le-coronavirus, udaba lolu luphambanisa njani ekukhankaseni?
Udaba lwegciwane le-coronavirus lusithwalele amagabha avuzayo ngoba besesikhangelele ukuthi mhlawumbe sesizaphuma esimeni kumbe esigabeni esizima singene lapho okuzavuleka khona yonke imininingwana emayelana lezepolitiki. Kodwa hayi, siyabona ukuthi sokumele sibuyele emuva njalo ngoba i-third wave isibuya njalo ibuya ngolaka esesikubone kwamanye amazwe apheshe afana labo India. Njengelizwe ke elingamanga kuhle kwezempila kahle, elingela ziphedlela ezime kahle, elingelazo nje indlela eziphezulu njengakulezo zamazwe athuthukileyo, lathi sizalandela khonokho okutsho nguhulumende ukuze abantu basile, ukuze singathi nxa silanda abantu sisiyagaya ukhetho lwevoti sibe sokusiba isikhathi sokuthelelana lo mkhuhlane wegciwane le-coronavirus. Kuyinto enzima kakhulu ngoba into esingayijayelanga, kodwa hatshi siqakathekisa ukuphepha kwabantu kwedlula ipolitiki.
Kwezinye izigaba ikakhulu ezemandebeleni amanani aphumayo atshengisa ukubana balutshwana abantu asebebhalisele ukuvota.
Yebo, kambe kuliqiniso ukuthi abantu bemandebeleni abakasukumi ngokwejayelekileyo. Okunye besathi kumbe ikhonoku okokuthi kule coronavirus, kodwa nxa siqathanisa la kwezinye izigaba hayi basasalele kakhulu abantu bakithi. Siyabakhuthaza ukuthi basukume ke baphume ngoba lokho yikho okuzakwenza ukuthi sibe lama constituencies amaningi, yikho okuzakwenza ukuthi ama constituencies wethu angephulwa, njalo yikho okuzakwenza ukuthi sizwakale njengabantu nxa sikhala ngamalungelo ethu, nxa sikhala ngezidingo zethu.
Lilethemba na ukuthi abantu bazavota ngobuningi bevotela ibandla lenu, njalo kuyini kahle kahle obona ungani kungenza ukuthi abantu balivotele ngobuningi?
Ibandla leMDCT lisamile ekuthini ligcwalisise izidingo zabantwana beZimbabwe ezifana lokuthuthukiswa kwe-economy ukuze kutholakale imsebenzi, ukuze kutholakale ukuphepha kwabantu endlaleni, ukuphepha kwabantu kwaniseni ukuthi bafundise abantwana esikolo, bakwanise njalo ukuthi bazivikele kwezempila kahle, bakwanise bakwanise nje ukuthi benze zonke izinto eziphathelane lezimpilo zabo ngezinga eliphezulu. Sisame lapho izithembiso esesimelazo isikhathi eside, njalo silawo amaqhinga esiwakhangeleleyo njengebandla ukuthi nxa singaba nguhulumende sizaletha ke abatshali imali ukuze bavuselele ama-industries. Intuthu zithunqe kobulawayo njengakudala, iphansi phezulu liyane yayisenzakala isiphithiphithi somkhonomi kubuyele nje njengoba endlela okwakuyiyo yona, ngoba kuyabe sokuvalwe ikakhulu impompi eze corruption.
Lo ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sibandla le MDCT besixoxa la ekuhlandla lesithathu lengqoqo yethu yeviki yonke esixoxa khona ngamalungiselelo okhetho lomnyaka ka-2023. Thiyani indlebe lizwe ukuthi kusasa silobani. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa seze sabela udlakela oluthenjiswe ngezinye izizalwane zalelo lizwe ezithi abokuza kumele baphume baphelele namuhla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.